Siyalambukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi sithemba kuye Moyo uManyoni yena oyisiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party ongomunye wababotshwa betshengisela phandle kwewetela yeRainbow kobulawayo besola iziphathamandla zalinkampani ngokuqhatsha abantu abangaveli kwelemandebeleni.
Into eyenzakale ngapha kobulawayo njengalapha kobo number 2 laba lapha elobhengula abantu balimele ngoba ade ngike ngakhuluma labanye nje ukuthi hayi ewesikhomo akwesabeka lothandi labantu bangifuna kababonwa nxa besiyanika isithwala kumele ukuthi ngo-6 ube usunjani usuhambile ukuyamnika isithwala lowo muntu wakho obotshiweyo. Benginaye umuntombazana abathi walutha ngendlela kwesinye isikhathi okhuluma ngakhona ophathwe ngakhona yabona nje ukuthi hayi komthwakazi singama-second class citizen elizweni leli.
Sesikhuluma ngokubotshwa kwakho lapha bekunjani khona esitokisini?
Indekeza emajele nezitokisini. Ngiyakutshela ukuthi lapha de ngilandise khona iy'ngubo zangikhona bezivele zizinikela isichemo engakwaziyo ukuthi le ichemo yayichemwa nini ngolwesingali. Isitokisi sakulelekisa i-toilet yabulayo khonapho ayiflashwa iflashwa phandle ukuthi ungaphatheke kusuku ubanje isisu uzalala unukelwa njalo ngoba ubuflashwa phandle. So kunzima vele.
Kulula yini lokho elikulwelayo? Sibona ukuthi amanye ababandla ezombusazwe awejayelanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba lobandlululo. Liyathola usekelo yini ebantwini kumbe abalizwisisi?
Ngingathi kumabandla aphikisayo ungananzelela akukaze kube khona ibandla elimela abantu besindebeleni. Amabandla akhona kathesi engathi akhona ngamabandla avelela eHarare okangangokuthi vele yibona abantu ababenefithayo. So kuba nzima kibe ukuthi bengakhulumela umthwakazi ngoba bona bayini bangama-beneficiaries. So thina yithi esinjani esiluzayo ebantwini bakithi abakhona komthwakazi. Indaba esikhuluma ngayo bayayizwisisa kahle sibili kodwa uhlupho olukhona abantu bakithi bayesabiswa kakhulu ngoba ngakhuluma ngendaba lapho emvelela khona eCholocho abantu bayethuselwa ngokuthi abasoze bephiwe umumbu ovelela kuhulumende kabasoze bebhalwe enhleleni ezivelela kuhulumende bengasapota enye iphathi engasiyo zani PF. So yiyo into eyenza ukuthi kwesinye isikhathi nxa sikhuluma indaba lesiyikhuluma bayizwa ngoba baphila ngaphansi kwayo bese besesabisa ngoba bafunani bakhonokho okuncane bakukhothayo babona ingane kurayini kodwa bekungayisithi ukuthi kuyabaphilisa bona labantu ababo ngoba kathi sisofa ungahamba etholotho akula muzi wetholotho olomntwana osebenza under government abantwana bonke base-South Africa udinga uzola ukuthi umgodla i-50 kg yizayenzani ngoba lenyanga lenyanga yiqedi. So yikho thina abantu bakithi esiwatshela khona ukuthi hhayi lingaphileli ukudla philelani impilo elekusasa ngoba i-South Africa iyavuka iphelile kusasa ngoba nxa umuntu esebenza la amathuba awafanani lanxa umuntu esebenza kwelinye ilizwe.
Silibonile lilwela okokuthi kuqhatshwe abantu bemathebeleleni. Salibona lilwela ukuthi kungafundisi ababalisi abangakhulumi ulimi lwabantwana esikolo lokunye nje okuninginingi. Lingathi liyaphumelela kule imikhankaso yini?
Akahlonithwa amalungelo ethu ngoba sisakhuluma sisavalelwa emajele ukuze sibone ukuthi sesizwakele sesihlonipheka izikhalazo umhlanga sizobona thina nxa sikhuluma ngolutho singaboni sokugcwele ini amapholisa sesifake emavenini sokuthiwa sihambe ngayo.
Ikusasa yebandla lakho uyibona injani?
Ya ikusasa lebandla libona likhula kakhulu ngoba esisakufundisa abantu bakithi kubona bezwisise injongo kamthwakazi ukuthi umthwakazi ulwelwane ngoba nto ivini bona ade besibo bazama ukuxoxisana nabantu sise leyibona yini into esiyilwelayo thina. Thina kasilweli ukuthi silwele into engekho, silwele into ephilayo. Bengaze besibophe, bengaze besibulale, umthwakazi asoze aphela amandla. Noma kuzothatha iminyaka eyi-20, ngoba kuzothatha iminyaka eyi-100, kodwa umthwakazi injongo yakhe isakubana iphumelele. Ukufakwa kwabo emajele, lokusithaya kwabo, lokusenzani kwabo, akusoze kwasiqeda amandla. Kulivangeli leli kuzolunga, abantu babethu belithole ilungelo labo. Abadala babo balilwela leli lizwe kumele bezinze iziphelo zangikhona hhayi ke siphile njengathi
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Sithemba kuye Moyo uManyoni eyisiphathamandla semthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.